lokho kuyajabulisa kakhulu ubana inkokheli ze-Africa sezikubonile sihlala sikutsho ukubana uMongameli Mugabe ngumuntu ohloniphekayo, ngumuntu okhaliphileyo, ohlakaniphileyo, okwaziyo ezombusazwe lezi. Ngakho-ke inhlonipho leyi ize kakhulu ngesikhathi lesi sibona abanye bentshuma, abanye besola, bekhuluma izinto ezingekho endaweni, abahlanganisela umongameli we-America u-Obama owathi asoze anxusele izwe leZimbabwe, kanye-ke lo mongameli weleButswana ukhama yena laye owayekhuluma kakubi phezu kweZimbabwe. Sisiza lapho ekhaya sabona njalo umnumzana Tsvangirai laye esola umongameli welizwe. Ngakho-ke inhlonipho leyi itshengisela sobala ukuthi hatshi abantu abakwaziyo abakwenzayo bayabona sibili ukuthi intshantshu ngubani, ukuthi umuntu ohloniphekayo ngubani. Sisitsho phela umongameli welizwe leZimbabwe uPresident Robert Mugabe.
Ube ngumgcini sihlalo omunye njalo umhlangano lamuhla owe-SADC lapho ababexoxa ngodaba lwama-sanctions eMadagascar kanye lokulwisana bekuse DRC. Ungathi ubenguye obefanele?
Vele kufanele kube njalo, ngoba nxa sikhangela e-Africa umongameli Mugabe vele isikhundla esinjalo ngezakhe, ngoba yiyo inkokheli ehlonitshwayo, nguye umkhokheli ohlonitshwa kakhulu elizweni lonke jikelele, ikakhulu lapha e-Africa. Sebebona ubuntshantshu bakhe, sebebona ukukhalipha kwakhe okukhangela ikakhulu indaba zonezi zama-sanctions, ngenxa yokuthi yena uyawazwisisa ngoba laye ukhona kuzijeziso zomnotho lezo ezingekho emthethweni. Ngakho nguye sibili okube kumele athathe leso sikhundla, ngenxa yokuthi yena uyazizwisisa izijeziso zomnotho lezo ukuthi hatshi ngezokuzondwa kuphela ziyabe zingekho emthethweni. Njalo sibona ukuthi-ke udaba lwe-DRC lolu nxa sikhangela phela i-DRC yake yasizwa ilizwe leZimbabwe ekulungiseni ukuthula khonokho, ngenxa yokuthi iyake icele phela i-Africa ukuthi incedise, ngenxa yokuthi abahlamuki laba vele bayabe bethola usizo kumazwe ayintshonalanga. Ngakho-ke yinto esijabulisa ukubana-ke inkokheli ze-Africa sezikubonile sibili ukuthi umhlonishwa lapha-ke okumele anikwe isikhundla sonezo ngumongameli Mugabe, ngenxa yokuthi uyawuzwisisa amasanctions, kanye lokuthi impi e-DRC le uyawuzwisisa ukubana-ke bona laba abahlamuki abanqotshiweyo bayabe besiza ngamazwe awentshonalanga.
Ye, umbuzo wami wokugcina, abanye njalo bengathi iminyaka yakhe isimnengi usegugile, uzakwenelisa ukuqhuba lumsebenzi okweminyaka emingaki?
UMongameli Mugabe abayabe besithi usegugile mhlawumbe baphonguzwa kuphela, abakaze bambone kanjalo abalandelisise ukuthi umuntu osebenza njani. Iminyaka yebo siyayazi sonke ukuthi besele minyaka emingaki, kodwa sikhangela umsebenzi, asikhangeli ukuthi umuntu lo ephephelwe leminyaka emingaki. UMongameli Mugabe ukusebenza kwakhe kufana lokomuntu engathi olaminyaka engafika amachumi amathathu mhlawumbe. Ukuqina kwakhe umuntu oqinileyo, umuntu vele okhaliphileyo enjalo, nanxa iminyaka yakhe yokuzalwa isinjalo. Sibona ukuthi-ke lokhu yikwengezwa kokukhalipha kuye langamandla awukusebenza kuye umongameli welizwe.